Clinical Learning Special Journey ngiyachitwa nge-clinical knowledge. I-clinical knowledge yi-inimbe esifunda ngayo i-vaccine knowledge ukuthi i-nation izasebenza njani. Njalo la imithi yama-vaccines elikhuluma ngawo siyazwile, siwacubungulile, sakhangelisa ukuthi ayenziwe njani, asebenza njani, ayanceda kumbe kaanceda. Umbono esiphuma layo yukuthi asanele la asebenzisi ngoba ikela ukugula, azithi ukufa. Kazikeli ukuba i-COVID. Ungayibamba, kanti ungayibamba leyo mkhuhlane awuguli okwenzeka ukuthi uze esibhedlela. Njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Impendulo yami ukuthi nxa kuyigule umuthi kumbe i-vaccine ezikela ukufa, kungcono ukuthi ngiyisebenzise leyo vaccine kunokuthi ngimelele ukufa. Impendulo engilayo.
Usutshele okuhle ngale ijekiseni esingathi ngama-advantages, okunye okungalethwa yimithi le yabo okungakhathaza umzimba ukusasa.
Asikakuboni okungakhathaza umzimba. Engakuzwayo ukuthi kulo muntu la njengoba le-test emlonyeni lokho kwahlala phezu kwalokho akukho esesikuzwile, esesikubonile, esesikubizelwe ngoba kulesisystem yokubika yokurekhoda.
Uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson, njengoba sesizwa ukuthi kulabanye abagulayo iyingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Isayimo zakhe zonke zivele China kuzobuya evela e-India. Izoke zifikile ezintathu lezo. Johnson and Johnson le zivela kwamanye amazwe. Ilama-advantages okuthi uyiphendule futhi after 2 weeks or 4 weeks izohlatshwa esibili. I-Johnson and Johnson ibihlatshwa kahle. Ama-clots enzakala
sesikhangela ke lokho okuthiwa i-head immunity, uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga. Singathi iningi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le-coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlabi.
Namathele abantu ngoba abaningi bakhona babe sebevikelekile. Yithi abahlatshiwe balutshwana kakhulu ngoba ukhangela ukuthi ngabe isikhathi sabo abantu aba-6 million, 7 million ukuthi be-emerge immunity. I-600,000 akathika isizwe sothi khatshana naye. Ngakho bekungakhuthazeka ukuthi abantu badinge ukuthi bahlabe ngenxa yamajekiseni lapho esasekhona. Ijekiseni yonke ekhona ingcono kungcono kungathi lokuzokumelela umhlangano lomkhuhlane we-COVID-19. Afikile amajekiseni malukhulu asoze khava abantu abaningi, but kungaba kuhle ukuthi labo abanexesha lokuthi bazuze amajekiseni bahlatshwe kulenzeka ukuthi ekuzimeleleyo yabiningi ekhulu.